Okay, basically okwenza ukuthi ama students ekengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale for ama exams in 2 weeks time. So ngasosiya kuma exam kulama requirements abefunakala anje ubhadala i-fees anje ngokubhadala ama medical aid. So kunjalo bona kade bengakaqedi ukubhadala plus bashe bafakela i-top up i-fees yabo yakhwela to something like $900 of which imali yonke le kade bengela. So bengela they wanted they went to address SRC ukuthi SRC ihambise indaba yabo ku-admin ukuthi batshele ukuthi how can they work on ama payments plan because kade befuna imali yabo cash ukuthi ukuzingela ekuzemela ubhadala full fees. So admin retaliated I think cooperator which at the end of the day led ukuthi ama students election egarde to have this project.
Sizwa kuthiwa bakhona abachayiweyo, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Kubuye ama security guards from a campus besengu-dispensa abantwana kade bebuthane peaceful and bebuthane ku-building yama students erunwa yi-SRC engarani i-institution kumbe i-administration singathi. So befike befuna ukubadispensa abese retaliata ukuthi asiyindawo thina singaka-addresswa indawo yethu yama-fees. So which at the end of the day led on ukuthi ama security guard ecase ukuchaya ama students. So sikhuluma nje kulama students about 3 aba injured.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mawarire ube khona laye wabotshwa, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Mawarire yes ufikile wanika umthandazo yasenza ama protestant esaphendeni time we that solidarity wabuya wafaka umthandazo wakhe wasuka esehamba I think ephuma e campus I think kulapha abotshwe khona.